akungimangalisi ukuthi unqobile, sikhangela kakhulu ukuthi bekuloku kwethuselwa kwabantu kakhulu abebandla abamabandla aphikisayo. Ngakho ke kakula into esingayibona eveza ukuthi ukhetho belukhululekile lusipha abantu beMozambique ithuba lokuthi bavote bekhululekile bengethuselwanga. Ngakho ke lapho kulokwethuselwa khona onqoba yunqoba ngendlela engafanelanga.
Ye ngosikhangele sibili kukhanya ngazana amabandla alwa impi yenkululeko asehlale kakhulu esikhundleni. Zingakhumbula iMozambique khona ngale iFrelimo iqala ukubusa ngo-1975 kambe layo izabusa idonki zize zimile impondo yini?
Amathuba ukuthi iqhubeke ibusa manengi makhulu nxa ngabe iyabe idlelezela, kodwa kakulathuba lokuthi bangahlala kuze kube phakade. Ziyatshintsha izinto, abakhulayo abasesebancane kabala labazi lutho ngempilo eyadlulayo emuva lengabo-60s 70s. Ngakho ke bakhangelela imisebenzi, bakhangelela izemfundo, bakhangelela ukuhlala kahle ngendlela ababona kwamanye amazwe behlezi ngakhona. Ngakho ke kuzaze ke isikhathi lapho abantu abazaphelelwa khona ikubekezela, bagcine bethatha amanyathelo azakwenza ukuthi akhutshwe uhulumende even kungekho ama-elections. Siyafika isikhathi esinjengasona leso uma abantu bebuswa ngendlela engafanelanga.
Ukuthi kuyafika nini konoko?
Singangabikwazi, kodwa siyabona ukufuthelana kakhulu ukuthi ikakhulu kwabasakhulayo abangathokozelanga impilo abayibonayo, ngokuba ngabe laba basezihlalweni bebehlala bebusa ngendlela enhle kudaleka imisebenzi lempilo enhle, ngabe mhlawumbe kakulankinga. Kodwa nxa ubuyanga buyabe bunjengalobuyane esibubonayo, amathuba okuthi abantu bathukuthele bagcine begcwala umgwaqo ayakhula ngokuya ngokwesikhathi. Ngakho-ke bangakuthathi kancane ababesezihlalweni, bacabanga ukuthi njengoba besezihlalweni abantu bathokozile, abantu balambile, abantu bafuna umsebenzi, abantu bafuna ukuphila kahle. Ngakho-ke nxa bengakuzuzi khona lokho, sizafika isikhathi lapho bazathatha amanyathelo amanye angafanelanga.